abantu bonabo bavizwa bevizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe ou vice president weparty. Kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama villages ama structures awe ZANU PF. Kuyangitha lokho kuyinto embi, kuyinto elihlazo, kuyinto engavunyelwa emthethweni. Ngokuqala lokho, okwesibili kuyayangisa ngoba into leyi ivuya muva ngoba silama elections next year. Bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna ama vote ngo-2023. Okwesithathu ntungamile, kuyayangisa ngoba abantu laba sebevulele ilizwe baliqeda balijidu kodwa lokho befuna ukuthi basebenzise ama-tactic akudala ayehlula uSmith ukuthi ade remain in power. Ngokwesi-four ntungamile, kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzawezwa esukuma ulimlomo edefenda ihlazo elingako. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa ngoba bebevele nxa kade besithi ukuthiwa kuyaholiswa amasobhuku bebekelelani ukubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe liguqwe ngamadolo, lina kukhona likhuluma ukuthi kune-US dollar ezanikwa amasobhuku. Sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkayi bayehlule ukuwuqeda kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuku ngoba sokusuka kuma-election abasisukele lapho abangabo sihlolela.
Nanso baba Gawule, kuthiwa selithe ngamavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola leMelika. Elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labo dokotela labongi.
Okukhona yikuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke sikhathi ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngalesi sikhathi. Ngakwazi ukuthi uhulumende okhona ngoweZANU PF. Ngakobe iZANU PF uhulumende ekhona umntwana weZANU PF. Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi iparty uvice president njenge futhi uvice president yeparty ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi umtshele-ke ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iparty ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iparty ingakhulumisani la zenkokheli zomdabu. Akumelanga kube lo mgoqo enjalo. Kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iparty ihambe iyesiya kwalo upresident yeparty uvice president yeparty ubaba uMuhadi ayekhulumisana labo sobhuku bamtshele la inshipho zawo wahlangana lazo lanti ayekufikisa iparty level bese kuyenzwa ama-policies bese kuphuma iy'hlelo ezinjengazelezo ezingancedisa abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidaleni ngoba umazobhuku iyaphetha abantu ngabalamazobhuku ngoku umuntu ongalaosobhuku umuntu wonke ongaphansi kosobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhuku ongaphansi nalapha akuhamba khona efika phansi sikubiza sithi thina kwi-structure sethu somhlangano yisethu siyahamba kuma-village ethu siya ngaphansi kona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president kamelanga ayekhulumisana nenkokheli bomdabu ngaphansi.
Baba uBhebhe, kuthiwa kula sici esenziwe nguMohati lapha ngubaba uGawule.
Asazi bakithi, ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni. Amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali. Kwakukhethwa abanye beholiswa. Bona baba bekhetha nakathesi abaholayo osobhuku, uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imithiya ngokuZANU PF. Abaningi vele kabaholi osobhuku. Abosobhuku baningi kakhulu elizwe lokuthi uhulumende ubevele sehlule kubaholisa. Pho nxa kade sehlule kubaholisa bona babalitshwane akade vele baholisa, sesisithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ubevele sehlule kamuva. Leyi seyithatha ngaphi. Anti abona ukuthi yi-statement one yikho kubuya uMuhadi kungabuyi uChiwengwa okuhulumende ngoba imali phela eholisa usobhuku ivela kuhulumende. Imali yokahulumende itsho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan. Ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqeda ukuvota kunobosobhuku abayengileyo phinde bafe bayibonana le imali phinde bambona futhi uMuhadi.
Inkokheli yosiko baba Gawule, isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe. Ilokhu ukuhlangana lo baba uMohati bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala. Inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU PF, ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho?
Ngingakaze ngiphendule lowo mbuzo baba Nkomo, ngicande ukuthi ngitho ngigcizele ukuthi i-MDCC, i-MDC, i-MDC, le-CCC, ithi yona yayibehlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela, bazanika ama-traditional leaders inzuzo engcono kulalokho abakutholayo kuhulumende. Bahlala bekhuluma ngakho khonoko, kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti laakaevele khonapho bekhuluma ngani nxa kathe sokusenzakala bengakuthakazeleli khonoko ukuthi amasobhula anikwe inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo. Ye, mana ngiphendule umbuzo wakho owokuthi lokho isisekelo sombuso ukuthi ama-traditional leaders ngendlela okukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphathekayo entweni zombangazo. Ye, ngiyakuzwisisa khona, kodwa ngise mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngalezo sikhathi.